Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mbimbitho 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Senegal ibikwa iveza ukuba umnumzana Bassirou Faye owebandla eliphikisayo uyakhokhela ngamavoti ukhetho oluqhutshwe izolo. Amapholisa namhla ethule uluhlu lwamabizo abantu abalitshumi lasiyagalolunye 19 ababikwa bebotshwe bethengisa kumbe besebenzisa izidakamizwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council, SIMSEC, lwazise ukuthi selengezelele isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso kaGrade 7 or le A-level. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Senegal ibikwa iveza ukuba umnumzana Bassirou Diomaye Faye owebandla eliphikisayo uyakhokhela ngamavoti kukhetho oluqhutshwe izolo. Lanxa abaphethe ukhetho lolu bengakavezi impumela yalo, umnumzana Amado Ba omele ibandla lwaye ngumkhokheli walelo lizwe, umnumzana Macky Sall, ese chayele ufaye ihlombe esithi kusobala ukuba unqobile kukhetho lolo. Uhulumende wakwele Senegal wamisa ophikisayo umnumzana Ousmane Sonko owayekhokhela ibandla lika faye ukuthi angene kukhetho lolo ngoba wake wagetshelwa icala lokwephula imithetho yelizwe. Abezindaba abe-Reuters abathi ukuba ufaye uvotelwe kakhulu ngabatsha abakhonona ngokugugudeka komnotho welizwe lokungenela kwele Russia kwezombusazwe kulelo lizwe lapho elifuna kubuse ibutho hatshi umuntu makhaza. Abangunhlanganiso ebona ukukhululeka kukaZulu ngentshonalanga yezwekazi le-Africa, e-Africa Jobs Center, bathi kungaba kuhle kakhulu uma ufaye enqobe kukhetho lolu ngoba ele-Russia libathwalele ubhulo njalo liphehla inzondano emhlubulweni lo oso kwagwenqulwa uhulumende libutho okwesificaminembili kusukisela ngomnyaka ka-2020. Idalele appeals court eliza kwethula impumela yokhetho lolungo lwesihlanu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ngokwenzakala kwele Senegal njalo okwenziwa ngele Russia kuzwekazi le-Afrika.
Ukhetho lolo esilubonayo olweSenegal kutshengisa ukungena okwezandla eziyabe zingaphandle zingena ekhaya. Bese kugcina into eyenzakalayo laphana nxa uyikhale kusho ukuthi kuyabe ngenye indlela sokusenzakala okufunwa yiRussia. Kodwa-ke lokho kakutsho ukuthi okufunwa yiRussia yikho kuzafunwa izizalwane ezaseSenegal. So kuyinto esiyibona ingathi ilohlupho ukuthi kugcina intando eyabe isenzakala ngokhetho kungase intando yabantu kodwa sokuyintando futhi elinye ilizwe eliyabe uhulumende kumbe ehlisana la.
Ye, kodwa ngasikhangela sebile kujayelekile baba ukuthi uzokutalela Russia ingene kulokhu yabamba lapha kwelenye nje kwathinitini. Kodwa khonokhu kuyakutsho ukuthi iRussia yancedisa kakhulu amazwe amaningi kuliwa impi enkululeko.
Yawancedisa amazwe amaningi iRussia kodwa akutsho ukuthi khona abantu ngabancedisa sokukhala esakho isicathulo. Sike sezwa kulezi nsolo lapho ke kwakhulunywa ngo-Trump ungathi kuthiwa laye usolela ukuthi iRussia iyangenela. So kodwa kuyinto esiyibona engathi iluhlupho ukuthi yona ukusiza yasiza kakhulu even lathi khona phezimbabwe yasisiza kodwa-ke kusuka kungata ukambi kuhle ukuthi icine isingenela kakhulu ngoba nxa umsizile umakhelwane kumele ukuthi ungamncedisa umekele na kube nguye opha kululu kudla kwakhe eyedwa
kodwa ngombona umakhelwane sengani sentula nje awungenele
Hayi noma angabe ntula osungakwenza ukuthi uzame ukumeluleka nje ukuthi lawe umhlomise ukutheni hayi makhelwane lapha ngabe wenza so kungabi lokhu yani kungenela kokuthi ngosi umtshela ukuthi ngifuna wenze ABCD lapho kuyabe sokungathi kuzahambi kahle
kodwa manje nxa kunjalo kuzaphuma njani khona ngale Senegal kuphuma kuhle nje
Senegal ngokubona kwami mbona ngathi asoze kuphume kahle kuzaphuma kuyintando yona leyo eyalolo lize iRussia kube yikuthi labona labo ababe bebuse behambisana lakhe yiyo intando engaba khona ukuthi sibone kuphumelela i-opposition ngibona ngathi kungaba nzima ngoba kuyabonakala ukuthi opposition inyathele entanyeni lapha
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Amapolisa namuhla ethule uluhlu lwamabizo abantu abalichumi lasiyagalolunye 19 ababikwa bebotshwe bethengisa kumbe besebenzisa izidakamizwa njalo asebegwetshelwe ukubika ejele ngenjongo yokuqeda lomkhuba. Umbiko owethulwe namuhla yisikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uveza ukuba ababotshiweyo laba bethulelwe izigwebo eziphakathi kwenyanga ezilichumi lasiyangalombili ejele kusehla kusiya kwezokusebenzela umphakathi okwamanani amahola ehlukeneyo kumbe ukubhadala imali yefayindi. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uchazisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okwenzakala kobulawayo ngalolu daba.
Amapolisa kobulawayo ayaphumelela kakhulu ekulweni lesidakamizwa. Ngikhuluma nje iviki leli eliphelileyo ngeweekend esitimpela viki sikhuluma iFriday Saturday la ngesonto izolo kubotshwe abantu abane sathola ama-sachets embanje e-National Railways phandle laphana eChicken Inn isihamba lezintsha kwa-recover more than 300 sachets embanje uzananze ukuthi abantu balapha abaningi bathengisa ama-drugs abaziyo njalo abasebenzisa kakhulu izimbanje daga so kulama recoveries izinja zethu silamani sniffers ayenze umsebenzi omuhle kakhulu labantu bakobulawayo basinika kakhulu information yokuthi ubani wenza ama drugs ubani ngoba basebe kunanzelela ukuthi ukuvikela abantwana babo kumbe ukuvikela intsha esakhulayo kuyikulwa against ama drugs nala obulawayo umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu
ungathi langensukwini ezedluleyo lakunyanga ezedluleyo umkhankaso lo bulokhu uqhubeka
kuvele asikaze sime ngomkhankaso lo thina asayenzi lokhana uthasile operation ye 2 days amapolisa ahlala eku operation kuliwa lama drugs and substance abuse lezinye izinto nje zingamacala bezakhamuzi abahlali bakobulawayo sekulama committee sithi ngama neighborhood ukudlelana phakathi kwamapolisa lezulu bahlala benika nje abantu benxeba amapolisa indlebe ukuthi lapha sokuvukela lokho bese kulolokho kubotshwa abantu asiyonto nje ukuthiwa ngeviki sima ngeyama akukaze kume kulokho omkhulu wamapolisa umkhulumeli wamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wakhuluma ngakho ngo-January thina sahle safaka unyawo phansi asikale kuphi kuze kube lokuthula
abaningi bathi abayibo abathengisa izidakamizwa ngabantu abaphezulu labo liyake libabambe yini kumbe kubanjwa laba abancinyane abawasebenzisayo
thina kobulawayo ngomsebenzi wethu asikambona umuntu ophezulu kodwa abantu abayibo abanikazi bazo imbanje lezo la ngoba masithi abantu abancane siyasikhuma abantwana abathunywayo kodwa abantu ababanjayo ngobonti lezi ngumuntu ohamba wazidinga lapha azidinge khona zingezakhe zilibhizinisi lakhe endabeni yokuthi abaphezulu siyasingakwazi ukuthi umuntu lo otshoyo ukuthi abaphezulu ngaphi kodwa thina esikwaziyo lesesikusebenza ukuthi umthetho awulabandlululo uyabamba loba ngubani otholakala ewephula
Lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, lwazise ukuthi selengezelele isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso kaGrade 7 o le A-level. Lokhu kuza ngemva kokukhonona kwabazali besithi isikhathi sokubhadalela imihloliso besisifitshane kakhulu. IZIMSEC ithi abazali kufanele babe sebebhadalele indleko umhlaka 17 kwenkwezi engakedlule. Kodwa abanye abazali bakhala ngokuthi kulezinye izikolo ezingavumi ukuthi babhadale ngedola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ya njengabazali ye kulungile ukuthi badlulisele phambili kancinyane ngoba singakhangela abantwana kathesi bayavala bazavula masinya njengo April so bevula abazali ukuthi bathole imali yokubhadala ischool fees le examination fee kuyabe kuseduze kakhulu kodwa mbona ngathi ukuwedlulisela kakuncedi kangako ngoba abaningi abazali bahola ama RTGS singakhangela idola kathesi eZimbabwe iyehla ukuthi ukuthi kudlulisela phambili akula benefit kumzali ngoba by the time esithi uyabhadala imali uyabe sebhadala ama RTGS emaningi njalo singakhangela izikolo eziningi okwakhathesi kazi lanxa uhulumende esithi yena kumele ukuthi abantu babhadale bondi izikolo eziningi kazi wafuni amabhondi zifuna amadola.
Pho kulendlela na ezikhona ezokuthi nxa abazali bengabona ukuthi izikolo zifuna ukuthi babhadale ngama US dollar iZIMSEC iphile na abazali indlela zokuthi bebe beyazisa ukuthi hayi kulodubo olunje kumbe yikukhuluma nje.
Mina mbona ngathi yikukhuluma nje ngoba singakhangela kaningi ephepheni imithetho iyabe ikhona kodwa okwenzakala esikolo kuyehlukene lalokhu okukhulunywa emaphepheni sikhangela okwakuqala kulento zama extra lessons yakhuluma umthetho sithi wena abantu abazatholakala besenza ama extra lessons bazabotshwa kodwa sikakhangela siyabona ukuthi bangaki ababotshwayo so kuyafanana nakhonoku nje iZIMSEC kayipublish ukuthi nxa kuyikuthi isikolo ziyala ama dola singahamba kubani ngabe banika inamba bathi ukuthi nxa kulama challenges kule like kulama toll free number basinike ama toll free number ukuthi fonelani inamba enje litho ukuthi yiluphi udu behlangana lalo ngokwenzakala esikolo kakukho konke lokho.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhulumeli sogatsha lwemfundo umnumzana Dawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi akula sikolo esivunyelwa ukuhlawulisa imali zemihloliso yeZIMSEC ngamadola eMelika kuphela.
Hakuna chikoro chinovumidzwa kumanikidza mwana kuti
akula sikolo esivunyelwa ukubamba abantu ngamandla ukuthi babhadale imali zemhloliso yeZIMSEC ngama US dollars kuphela. Imali le ayisiyo yesikolo, imali yeCouncil yemhloliso eZIMSEC. Nxa kulabazali abakhononayo labaye eZIMSEC bemangala ngoba yiyo eyathi abantu bayavunyelwa ukubhadala imali lezi ngemali yeZimbabwe kanye lezinye imali ezisebenza elizweni. Ngoba imhloliso le ngeZIMSEC njalo iZIMSEC yiyo ezathatha imali le iyisebenzise ukulungiselela imhloliso le.
ZIMSEC ndo ichazotora mari iyi kuti igadzirisire mazamanishon evana vatsva.
Umnumzana Taungana Ndoro yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba okunanza usuku lofuba olwe World TB Day. Uhlelo lwe kunda nqoba iTB olukhokhela inhlanganiso Union of Zimbabwe Trust imanyene lenhlanganiso ezimbalwa ezithola usizo lemali evela kuhulumende weMelika kubikwa zingeminye imizamo yokwehlisa inani lababanjwa lufuba elizweni. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization vathi ngomnyaka ka-2022 kulabantu abedlula isigidi 1.3 million ababulawa lufuba emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lomkhuhlane wofuba, uhulumende weZimbabwe ubika ukuba usenezimota ezilichumi lantathu 13 ezisebenzisa ulwazi lwakulezi insuku olwe artificial intelligence ezihlola lokupha impumela ngokuphangisa ngesifo sofuba. Lokhu kufakazwe ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela Sleiman Khwidini.
We have since deployed mobile X-ray trucks
Uhulumende usebenza gadalala ukubona ukuba ufuba luyelashwa kuhle ezweni. Okwamanje silezimota eziyi-13 ezweni. Isigaba lesigaba silowodwa njalo sikhangelele ukuthola ezinye izimota ukuze zonke indawo zelizwe abantu bathole ukuhlolwa lokwelashwa ufuba sisebenzisa i-AI.
Ekhuluma esebubi esigabeni seSomvubu High School eInyathi lapho obekulombuthano okunanza iWorld TB Day 2024 eZimbabwe, umphathintambo weMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uchasise ukuba kungani lonyaka bekhethe ukulinanza kulindawo.
Njengeprovince sikhethe ibubi ngoba yikho lapho kwenziwa khona imayini kakhulu yegolide lokunye, yikho lapho kuqalela khona umkhuhlane kwe-TV. Yikho sikhethe yona lindawo eyokuthi sizowenze ne-awareness ngenzini. Sikhumbula ilanga labantu abaningi abazishiyayo njalo abaningi abagulayo ngomkhuhlane we-TV.
Umgcinisihlalo wekomithi yedale lephalamende kwezempilakahle okhokhela njalo iqula elibona ngezokwelatshwa kofuba edale, umnumzana Daniel Mulokele uthi ufuba luvame ukuhambisana lomkhuhlane wengculaza, ngakho abantu bangavilaphi ukuhlolwa lokwelatshwa.
Thina lathi njengeZimbabwe siyazama ukuthi siwuluse lowo mkhuhlane. Umkhuhlane lo usebenza kakhulu lomkhuhlane wengculazi okuthiwa ngesilungu HIV and AIDS. Ma ungabona lapho okule HIV and AIDS uzathola sokulesenamani okuthiwa yi-tuberculosis. Basebenza bendawonye beqeda abantu ngaphandle.
Uhulumende weMelika utholise eleZimbabwe izigidi ezilichumi lanhlanu zamadola eMelika i-US 15 million yokuncedisa ukumelana lofuba phansi kwenhlelo zokusebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Union Zimbabwe Trust. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Thulani Ncube ukhuluma ese-Inyathi uchaze ukuba sebeselapha umkhuhlane wofuba labantwana ezweni phansi kohlelo olwegunda nqoba i-TB.
Njenge-Union Zimbabwe Trust sinenhlelo ezithiyeneyo, particularly ngafisa ukukhuluma ngohlelo okuthiwa yikunda nqoba i-TB esekelwa yi-USAID, United States Agency for International Development. Over the past 4 years bebesisekela ngemali engange 15 million yoku-support i-Ministry of Health ukulwisana nomkhuhlane we-TB. Sikuma-districts angu-8 across the country.
Isakhamuzi sebubi unkosikazi Sipho Ngwenya uphe ubufakazi embuthwaneni weSomvubu High School wokubanjwa lufuba kodwa wenelisa ukuthola usizo lokwelatshwa wasila.
ngagula ukwehlela nginga ebusuku ngahamba esibhedlela eNyathi Hospital ngafika ngatesta positive iTB ngayelatshwa ngeNyathi Hospital okwe 2 months ngivalelwe esibhedlela ngemva kwe 2 months ngaphuma ngaye ekhaya ngathola itreatment yami 4 months ngisekhaya ngasila iTB.
Ngomnyaka ka-2022 ufuba lubikwa lwabulala abantu abaphezu kwesigidi i-1.3 million kuthi abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amathathu 29,000 babanjwa lufuba. Lonyaka usuku lwe-World TB Day lunanzwa phansi kwesihloko esithi Yes, we can end TB. Abangene umcimbi wokunaza usuku lofuba bajabuliswe ngamaqembu omculo labemigido yendulo ngengoma zokukhuthaza ukuzivikela lokudinga usizo lokwelatshwa masinya ngoba kungumkhuhlane owelaphekayo nxa uphanyiselwa. Ngimele iStudio 7 ngisebubi eNyathi, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezi pathelanele Melika, umthethwandaba we-Appeals Court uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele ahlawule izigidi ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola eMelika, i-$175 million yesibambiso sokubhadalela icala lobuqili abenza ngesikhathi ethenga impahla etshiyeneyo. Ukubikwa wayekhuphula kumbe ukwehlisa isisindo esemali le ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo lokhu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ehlala eVirginia.
Siyabona ukuthi indubo zikaTrump ziqhubekela phambili. Sizwile last week, iviki ephelileyo, amaloya akhe sithi hayi uyahluleka ukuthi athole imali ukuthi abhadale ibheyili le efunekayo efunakala kukhesi yakhe le. Then sezwa yena uTrump engathi ukhontradikta amaloya akhe esithi yena ulayo leyo mali about i-$500 million kodwa akafuni ukuthi ayisebenzise ukubhadala ibheyili le ngoba uthi yena ufuna ukuyisebenzisa kukhampeni. So umthetho ngumthetho, angiboni ukuthi Trump uyakwazi ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani. Ibheli le ma kuyukuthi iyafunakala uprosecutor uleTisha James uthi yena vele usethagethe ama-property akhe uTrump, konke kuhlanganisa izimota zakhe, even lendiza mtshina yakhe kunye lama-property akhe ase-New York. So kuzomela abone iplani yokuthi uyayibhadala. Siyazi ukuthi yena uhlose ukuthi azame ukudileya ama-cases akhe la kuze kufike ukhetho ngo-November, ngoba uyazisela ukuthi if engawini ukhetho then amacala wonke la njengoba ezo-appointa owakhe u-attorney general amacala akhe wonke la azophela.
Ye, kodwa kuyamnceda yini nxa sisihlangene zokhetho lezi njalo, kambe kuyaphela zokuthi kuyagcina ngani nxa sihlangela ke amacala akhe wonke lawo amafitshane kolo?
Angiboni ukuthi kuyamnceda mina ngoba ama-Republicans amaningi ayiwona amsupportayo kuma-primaries lawa. Ma bebuzwa ngodaba lokuthi uTrump if engatholakala elecala ethiswa icala lizomvotela na, abaningi bathi hayi cha, ma kuwukuthi utholisiswe utholakale elecala asiboni ukuthi singamvotela. So I think kuyamphazamisa kakhulu ekuthini aphumelele kukhetho lukaNovemba. Njalo futhi siyabona ukuthi on top of that amacala akhe maningi okusamele ukuthi awahambe. Siyazi ukuthi kulawo macala kukhona amanye lapho azotholakala khona ile cala.
Ye, kukhona manje siyabona lo umongameli Joseph Biden uqhuba uhlelo lwakhe lokuthi ufuna ukuvimba ukuthi bangabulali kube bangabhidlizi i-Obamacare lokunye okutshiyeneyo. Kuzamnceda yini khonokho xa sisigakele ukuvotelwa?
Kuyamnceda kakhulu ngoba khumbula ukubana ngombuso kaTrump, uTrump uye wazama ukuthi ayibhidlize i-Obamacare khuleka kazange wathole ama-votes either ku-House naku-Senate ukuthi ayibhidlize i-Obamacare. So kuyatshengisa ukubana i-Obamacare iyathandwa ngabantu ngoba iyasiza kakhulu especially ama-families esingathi apoor ngoba bayakwazi ukuthi bathole uncedo ezibhedlela sebesebenzisa yona i-Obamacare. Siyabona futhi olunye udaba uBiden alugijimisa kakhulu ludaba lolu olwe abortion ngoba I think uthagethe abantu besimame ngoba mabe besenza ama survey abantu besimame abaningi bathi abafuni government ibe yona eba decidelayo ma kubuya endabeni le abortion ngoba babona bathi bona imizimba le ngeyabo and yibo kumele bayenze choice depending on the situation zabo ezindlini ukuthi baya afford yini ukuthi babe lomunye umntwana or even ukuthi baqale ukuthi bathole ingane. So I think uBiden uyayiphusha leyo ndaba especially kubomama ebakhombisa ukuthi ama-Republicans since bavalisa i-Roe v. Wade ubuwona umthetho for over 50 years obuprotekta besimame ukuthi babe le-choice ma befuna uku-abota uBiden uyabakhumbuza ngakho konke lokhu and inhlelo zakho uBiden ziyasiza kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo ngodabuka eZimbabwe ehlala eMelika ubexoxa le Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Studio 7 sibulise abalandeli nabasakazi. Masilandelela inkulumo kamengameli uTambutso le ayikhulume ngale ngasephuphu. Asifuna ukushaya nje asifihle umphini. Yabona abantu bashona le ndlu. Sikuthola kuvezwa yile nkulumo yakhe ukuthi unamanga. Angazi kungasetshenziswa liphi igama yebo abantu bazosho kodwa hayi uphosa isifile kwathintini. Akusiyigama lokumdelela kodwa ke unamanga ngoba konke kuyaveza nje ukuthi yena akaxhumene nakancane nemathephe kule ndlu akaxhumene ngwani nasesigodini. Uyakwenza ngalesi sikhathi mhlawumbe efuna ukuthi avezwe njengomuntu onegazi lasesikhosini onegazi lamaqhawe kanti okwakumezi abe ngumongameli omncane noma omkhulu. Okusalayo nje ukuthi singazihluphi ngokubhala leyo history yamanga noma imvelaphi yakhe ayixhumani imbali yakhe ayixhumani nakancane nemathebelekeni nephuphu.
Lingabe litshona njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli? Hawu, siyatshona ukuthula makubekini sobezinhleni. Siyakhambisa umbiko wethu bakithi izakhamizi kakhulu eMatsloud Matoko. Bayakhala abantu bakithi izinkomo seziphelile, bathi bacela uhulumende abaxhase ngefidingi indlela zonke zokufida inkomo. Uhulumende angani angasinceda? Abantu bakhala zihlobo zami bakhala abantu khona ngapho etsholotsho kaye lithi nani khona ngapho i-feeding liyithola ngaphi ngapho? Abantu bakhala nendlala ungathi ibhahile lapho, ibhahe kakhulu emasimini kutshile akulalutho. Sibili sicela uhulumende angathi angayingenela kokunye kwakhona ukwenzela ukuthi abantu ma bengafanga inkomo zikwazi ukusinda, ma inkomo zifile abantu bakwazi ukusinda. Yabonga kakhulu. Okhulumayo ngufamoni Ungweni yalapha e-Ward 5.
Yes, Studio 7. Studio 7 njani bakhokheli beredio nokusakaza konke?
Hayi, umuntu katshele nje amanga. Ngwenya, bekumele uvele umtshela ukuthi hayi lo ulamanga umzilikazi azange abe nalezo zinto zesishona. Njalo umnankagwa umuntu weZambia lo wayehlangane njani nini khona lapho ngoba vele babesesaba ukufa laba bantu. La bantu bahamba bathunjwa ngabelungu le babafundisa isigwamu sokubulala amaNdebele. Isikhathi sokuthi umzilikazi hayi khonapho awuzike kutholakala lo muntu wakhona ngamanga lawo. Bahlanyiswa nje kuqonywa ngamaNdebele sebeqamba amanga lapha lokufuna ukuzosikhulumela idoti kuphela la. Akuvele batshelwe ukuthi banamanga. Baba uphathisa nyathi bekumele na umtshede hayi lapho wo mana kancane unamanga. Lawo ngamanga ukuthi ngoba usebukhosini uwazi kahle ukuthi singaphikisa sibulala kodwa lawo ngamanga.
Sithi njani ngofake qinisa lokukhuluma. Yazi uthuma kwesinye isikhathi ungathi ziyambalekela. Ungathi uthuma kwesinye isikhathi hayi kukhona ukusuka nje ukokode la ekhanda lakhe. Ma ingathi izanu ayihlukumezi bantu uqonde ukuthi kodwa abantu ababulawa mihla namalanga kangaka hayi sikokuhlukumeza. Kanti lina ukuhlukumeza kwezanu likuthatha lithi ukuthini chuma? Ungathi abantu begcwele emazweni, abanye abantu bangaphandle kwamazwe kuzima ukuthi babuyele eZimbabwe ngoba bebalekela yona izanu ukuthi mangabe izanu bangena kulelalizwe iyababulala. wena ukuthatha ukuthi ayisikuhlukumeza lokho yini. Yazi ichuma kwesinye isikhathi yazi kwakumele ukuthi uqale uhluzisise inkulumo yakho uma uzoyikhuluma. Angazi ukuthi noma ukukhohliwe ungathi izano kade vele yaqala vele ukuhlukumeza abantu. Igugrawund lokhu eyakwenzayo kwangasikho ukuhlukumeza yini abantu, kwangasiyozalo yini. Kanti kusho ukuthi ungubaba wena, ungubaba kabani wena, ungumkhwenyana waliphi ikhaya wena, wena nochaba ngulefana wena.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo, Mutabo Kancube.